Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela umsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 5 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha amagqwetha amabili abemele abebandla le-CCC kade bethunjiwe batshaywa bahlatshwa amajekiseni angaziwayo. Ibandla le-CCC lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliphikisayo luphelele khonapho.
Lokho okukhulunywa ngumongameli advocate Nelson Chamisa kuveza sobala kubana eZimbabwe silenkinga yokubana ukhetho luphumiseke umuntu ofunwa ngabantu ongubaba uChamisa, kodwa izeki iphumise umuntu ofunwa yibo ongumnangako.
Kambe ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukankosikazi Grace Mugabe lengane zakhe kungakutshengisa ukuxolelana kwababili laba na?
Kutshengisela khona ukuthi kukhona ukuxolela ngathize asebakwenzayo, ngoba nxa kukuthi sebesenelisa ukuthi basondelelane ngale ndlela, ngoba njalo umphoko nxa sikhumbula ukuthi umphoko sesambona betshengisela ukubambana, betshengisela ubumbano ngesikhathi sama-campaigns.
Abanye bathi amazwi kamongameli Mnangagwa awethule izolo ngemva kokugcotshwa awathembisi ukwakha.
Ya, okokuqala simenzela mhlobo umongameli ukuthi ubuyanikwe lithuba lokuthi abuse kweminyaka emihlanu. Esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza eZimbabwe ukuthi uzawaqeda, uzawafeza, awaqede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abophe amagqwetha amabili omnumzana Doug Coltart lo Tapiwa Muchineripi abemele abalandeli bebandla le-CCC. Omnumzana Womberayishe Nende lo Sanele Mkhuhlane kade bethunjwe batshaywa bahlatshwa amajekiseni angaziwayo ngabantu abangaziwayo. Ababili laba bathunjwa ngomgqibelo eBelvedere eHarare, batholakala ngelanga elilandelayo belamanxeba umzimba wonke. Bebesesibhedlela lapho abelatshwa khona amanxeba la, amapholisa efuna ukubabuzisisa, kodwa amagqwetha abo uColtart loMchineripi bathi amapholisa kumele ame kancane ngoba ababili laba bengekho esimeni sokubuzisiswa ngoba besebuhlungwini. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliphikisayo iphelele khonapho, lokuthi ngempela uzabusa kweminyaka emihlanu ngoba lisakhulumisana lemanyano ye-African Union e-SADC ngalolu daba ukwenzela ukuthi kuqutshwe ukhetho olutsha ngemfanelo, njengoba olusanda kwedlula belungakhululekanga. Umcimbi lo uthe uphela umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa wahle wabhala enkundleni yebulenjini e-X kumbe iTwitter ukuthi udaba lokuntshontshwa kokhetho alukapheli ngoba kusafanele kwenziwe intando yabanengi. Ukuze sizwe okunengi ngemizamo yebandla le-CCC, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Ostalos Seziba, yena uchasisa ngemizamo eyenziwayo.
Lokho okukhulunywa ngumongameli advocate Nelson Chamisa kuveza sobala kubana eZimbabwe silenkinga yokubana ukhetho luphumiseke umuntu ofunwa ngabantu ongubaba uChamisa, kodwa izeki iphumise umuntu ofunwa yibo ongumnangagwa. So into okufanele yenzakale as the position ye-CCC ukuthi kufanele kube nokhetho oluyenzwa ngendlela esemthethweni, ku-announce umuntu-ke okhethwe ngabantu, ukwenzela ukubana-ke kube lokuqiniseka kokubana wonke amazwe zanje South Africa, Namibia, Abusadan, wonke ke ele nukusuti sega in terms of the SADC protocols and guidelines on free and fair elections. Uwa nungamelo kona uvele ebandu nmoba. Uwa manje iSADC ipikisana la logo kunyo izeki uwa na uketo alienzwanga ngenzila SMT20. Yavike nienda yavumela na lako. La manyamazwe o European Union, la manyamazwe wonke ke ikulubona ke umhlaba wonke bekula kumungamela batatu. Uveza sobala. Ukubana ke akula kusuthiseka yiko ke kwabuchamise khulumile ukubana thina nje CCC the exit from the crisis kufanele kube free fair and credible election mina ngoku ngakhangela ukukhuluma kwabo bekufanele khulume ukuthi masibabo insaxolisa ukubana ukhetho alenzwanga ngendlela yilo sizalungisa ukubana ke izinto zilungise kuhle ayikona ukuthi laba baphikisa ukuyathaka babotshwe kube lokuthi abantu you don't build a country angeke siyakhilizwe ngendlela ke ngendlela ke ye violence ngendlela ke yokubopha abantu size sifike namhla izek ayikaxolisi ebantwini bakobulawayo ubana amabhaloti aphuza ayikaxolisi ebantwini beharari ukuthi amabhaloti aphuza emanikaland the same ayikaxolisi they want to go as if everything is normal kuyaveza ukubana sile nkinga on the leadership task ezimbabwe okuyinto okufanele ilungiswe
kodwa abantu bengabona kusiba le nguquko yini kumbe bezimisele ukuthi iminyaka emihlanu elandelayo kuyabe kubusa umongameli Emmerson Mnangagwa
kumele ukubana ngaphandle kokukhulumisana okuvela ke uSADC and African Union akungeke kukwanise ukubana ke eZimbabwe kube ke lombuso kamnanga kweminyaka e5 uzabanzima ngenxa yokubana izinto zonke lizweni zizabanzima ubukhokheli bulandela i-certainty and predictability but konke kuvela on the acceptance by the people by the region by regional and international players ukuthi siloku sutshiseka ukubana lo umuntu ongene esihlalweni sokukhokhela umuntu ovele ebantwini okwamanje umnanga kubusa without the mandate of the people manje kule nhlupho esikhona kubogabon ngendaba yokuyenza ukhetho ngendlela elingekho free and fair lokudeclare kwama-results angavele ebantwini konke khonoku is unpredictability engenayo ke in the country eyenza ukuthi kugcine kube le nkinga ezinjengalezi ezikubogabon
labe libathumele emazweni bona bathini kuzwakala kungcono yini baphumelela ngohambo lwabo njalo babuya nini bephethene
siyenzayo diplomatic issues indaba esiqhubayo as we said kina i-crisis yeZimbabwe izaresolve ngokuthi sisebenzelane nokuzwanana labantu ku-region ubana besincede ngenxa yokubana with the conflict issue yokungawelelani ngokhetho oluyenziwe and every process and every program esiyenzayo i-Africa yonke jikelele lakho ziyindawo is building towards that and ngesikhathi esifanele sizaya sisuzulu labantu bonke jikelele ukubana mpumela abantu ezingene ezivele kumsebenzi etshiyetshiyeneyo esi-deploye to resolve the crisis esifisa njengelizwe
kodwa kathesi kahle kahle kuyini okunye likwenzayo nxa lisithi omnangagwa kanqobanga njoba nanku kukhanya yena sezimisele nje ukuthi abuse iminyaka emihlanu elandelayo
singasenza everything possible ingakwazi silendaba zethu esisemadale kulabo abangakwaziyo sendaba esisemadale around indaba yokhetho luka-2023 namhlanje besisemhlangano across the country la izolo across the country lapho-ke esihlangana khona labantu bezimbabwe domestically we have to make sure ukuthi uzulu wonke jikelele siyaba lokumanyana in terms of ukuthi kufanele kuhambiwe njani to resolve this crisis ngoba inkinga esezimbabwe is a political issue and izaresolva politically asonto ezaresolva ngamakoti asonto ezaresolva by anyone ngaphandle kokuthi kubele political settlement and political way forward ukubana silungise indaba lama-elections ayenziwa ngendlela engekho emthethweni
Hello-ke ngumnumzana Gift Ostalo sisiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 Gambe ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa owenziwe ngunkosikazi Grace Mugabe lengane zakhe kungakutshengisa ukuxolelana kwababili laba na umgabe obengakaze bonakala emphakathini selokhu wajiwa ngumkakhe umnumzana Robert Mugabe ubekhatshwe indodakazi yakhe ubona kunye le ndodana yakhe uRobert Jr. enye indodana yakhe uChadunga kayikaze ibonakale embuthanweni yebandla leZANU PF selokho uyise wabhubha ngomnyaka ka-2018 ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube
ukufika kukamnumzana uPelekezela Mphoko lapha nalo lonkosikazi kamuyi uGrace uGrace Mgabe lapha ukufika kwakhe kwi-inauguration kutshengisela khona ukuthi kukhona ukuxolela ngathize asebakwenzayo ngoba nxa ukuthi sebesenelisa ukuthi basondelelane ngale ndlela ngoba njalo uMphoko nxa sikhumbula ukuthi uMphoko sesambona betshengisela ukubambana betshengisela ubumbano ngesikhathi samakampeni engithemba ukuthi ilapho kwaqala khona ukubonisa ubudlelwane babo ngoba njoba sesazi ukuthi kuqala kwakule lunga elela khosa kule lunga le G40 okwakuyinto eyayikhanya ivusa umsindo omkhulu kakhulu isenza ukuthi bengathi abazwani kahle njalo ungathi ababoni ngasolinye kodwa ke ukufika kwabo sizathatha ngaleyo ndlela ukuthi okusho ukuthi sokukhona uxolelwane osalwa bakhona lokuhlalisana phansi lokuthi bakhulumisane baqande indlela yokuthi baqhubekela njani ngempilo zabo ekwezo politiki
khona ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa simbone esiya eZimbabwe enye inkokheli yesadak ingayi ngenxa yendaba yempumela yokhetho ukubona njani wena ukwenziwe nguRamaphosa lo
umnumzana uNelson Mandela wako wakhuluma esinye isisho ngelinye ilanga lapho owayekhuluma mayelana ngodaba lokuthi kungani ezwana labantu bafana labo Fidel Castro okungani ezwana labantu bafana labo Yasser Arafat kukathi engathi njalo ephinde njalo aqamelane labo luhlu lwama Western ngikhuluma nje lolu daba ngikhulunyiswa ukuthi uMandela wathi yena umuntu wena ongayizwani laye akutsho ukuthi lami ngingezwani laye okuyinto etshengise sobala ukuthi nxa ukuthi amanye amalunga esadaki elo lunyuvu oluhlukeneyo noma kukhona okunye abakubonayo okuhluke kulokho yena akubonayo akumnqabeli ukuthi yena ahambe ayefika kulenhlanganiso yokugcotshwa kukapresident ukuthi ba ukuthi ayemhalalisela ukuthi aqhubekele phambili ngokugcotshwa kwakhe ingakho yena ukuthi ulumbono wakhe ohlukileyo kulalaba abanye abesadaki ababona ngezinye indlela
lo ke ngumnumzana Difa wajabhe phangodube ocubungula izombusazwe lokhe sikudaba lunye abanye bathi amazwi kaMnangagwa awethule izolo ngemva kokugcotshwa abathembisi ukwakha ilizwe intatheli izindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu ubesemkhosini lo enkundleni ye-National Sports Stadium wasethulela lolu daba ngokugcweleyo
laba ngabantu akade behlabela embuthanweni lo abanye bafike emadabu kakusa bethwelwe ngamabhasi evela eGwanda Chiretsi Cholocho lezinye izigaba zelizwe ekhuluma emkhosini lo uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzakwenza konke akuthembise ekhankasela ukhetho
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living standards of our people, especially those in rural communities, will be accelerated, while the concerns of those in urban areas will not be neglected. We must take pride in who we are and what we can do for ourselves as a people.
Uthele Zimbabwe selilamandla kagetsi eneleyo ngakho ke umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka kahle uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzakwakha amadamu avuselele ezokulima akhe imigwaqo njalo aguqule impilo yabantu abasemaphandleni ubonge kakhulu uzulu weZimbabwe ngokumvotela isithi lokhu kutsho ukuba lapho abafakela inkokheli yelizwe izijezo zomnotho befuna ukuba kuvotelwe amabandla aphikisayo bayangiswe ngabantu kodwa umnumzana Promise Mkhwananzi ophethe wamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ebelingekho embuthanweni lo uthi kabasoze bamlalele uMnangagwa ngoba ukhetho kalugqutshwanga kuhle
thina asivumelani lalokho okwenziwe ngobaba uMnangagwa njengokhuluma ade sikwenza insuku zonke ezedluleyo lezo ukhetho olwenziwayo alufinyelelanga ukuthi luveze emgceke izifiso zabantu beZimbabwe sina siyakwazi ukubaba uNelson Chamisa nguye wanqobayo kulelo khetho uZeki yasi announcer ama results amanga wakakhulunyiswe kakhulu
lokho kusekelwe isikhulumeli sezapho umnumzana Msongelwa Ndlovu laye ongayange embuthaneni lo othi ibandla lakhe liyasola indlela umnangagwa enza ngayo
umthetho ongathi constitution yelizwe iyachaza sobala ukuthi kulamalanga akumele agcotshe ngayo umongameli after my election and namhlanje ilanga lokuqedisela engayekela ukugcotshwa namhla kusho ukuthi kuyachitha wonke umcimbi womncintiswano wokhetho kodwa ke thina njengezaphu asikungeni lokhu asivumelani lakho and siyamala umnankagwa nje ukuthi ungumongameli ngoba lisela nje lakutshontsha ingungu esigaba
kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Chinga Dube uthi umnankagwa uzakwenza konke okusemandleni akhe athuthukise ilizwe
hayi kwesijabulisa okumangalisayo ngoba kade seqalise ama-projects amaningi kumele li-5 years ebuyayo awaqedise yikho sithabule kakhulu
lokhu kusekelwe umkhokheli wequla lezinduna induna uMtshane Khumalo
ya okokuqala simenzela mhlobo umongameli ukuthi ubuyani kwelithuba lokuthi abuse kweminyaka emihlanu esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza ezimbabwe ukuthi uzawaqeda uzawafeza awaqede
enye njalo induna yasejombe umnumzana Wade Gwesela uthi kaseke lo mongameli
intuthuko intuthuko yihambelele phambili ikwezi kufunayo abantu bafuna intuthuko plus bayamthemba upresident wabo ukuthi ha njengoba esebuyele konke akuthembisayo lakwenzayo kuyahambelela phambili
inkokheli yakwamanye amazwe ebisemcimbini lo igoqela umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa umongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique lo mongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo banengi njalo abamenywe emkhosini lo abangabuyanga abagoqela umnumzana Paul Kagame wakwele Rwanda umnumzana William Ruto wakwele Kenya unkosikazi Saima Suluhu Hassan wakule Tanzania umnumzana Hakainde Hichilema wakule Zambia lo mnumzana Mokgweetsi Masisi wakule Botswana amanye amazwe awe-SADC abemelwe ngabaphathi ntambo bakahulumende ukuthi ele-China ele-Belarus lele-Russia bebelabameli babo abasebenza eHarare amabandla aphikisayo abelabameli emkhosini lo agoqela ele-National Constitutional Assembly elikhokhelwa ngumnumzana Lovemore Maduku ele-Labour Economists and African Democrats elikhokhelwa unkosikazi Linda Masarira lele-Zimbabwe Coalition for Peace and Development elikhokhelwa ngumnumzana Trust Chikora abanye abakade besembuthaneni lo ngumnumzana Phelekezela Mphoko lo nkosikazi Joyce Mujuru abake baba ngabasekeli bakamongameli unkosikazi Grace Mugabe labantwana bakhe uRobert Jr. loBona Mugabe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolo zindlo
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa adinga umuntu ongaba ebulele abantu abahlanu abayimhambuma abakade belala phansi kwebholoho uSimon Mazorotse eHarare. Amapholisa athi izidumbu zabantu laba bezingela ezinye izitho ezibalisa isibindi ngemva kokusikwa izisu. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isigilamkhuba esadala amacala amaningi okweminyaka engamachumi amabili saze sabanjwa nyakenye eBeitbridge uMusa Thaja Abdul usesetheswa amanye amacala okuthathela abantu imali eHarare. Okwamanje sengidedela imuva kelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Talibona abasakazi ve-Studio 7 alibingelela labalalela isiyamuzwa ukhansila wesilobela ukhanya ungani ukuwina lokhu uyakuqabuka kakazawini njalo nxa ekhuluma kaxhumanisa umlomo lengqondo kumanje kathe sibona abo abantu okuthiwa ngomnangakho nxa begula balatshwa out of the country labovayisi bakhe ama-officials ezanupief kalatshwa ezimbabwe dasuwa izibhedlela bengazilungisa umthuli ncuba ukuthi abone ukuthi izinto ziyadura elizweni aholisa izisebenzi ngokuhlala eswitzerland le ubuya ezimbabwe ngokuzothatha izimali zegoldi lemali zamabhoda beshiyane bedle bodwa laye njani izana ilandaba laye ile ndaba laye nxa sokuzavota kodwa ekhuluma ethi umnangakho uthandwa ngabantu lesipho sokubusa uthuchamisa wadliwa usisi wakhe wadliwa lapho ahlala khona umnangakho wathenga indawo ekhwekhwe njengomuntu ongasomzimbabweni wadliwa from kupresident councilor MPs bonke kazange wawina ngitsho le ward wadliwa umnangakho but uyamangalisa nxa esithi usisi kachamisa wadliwa owakhe ke upresident owadliwa lapha yakhe khona ke yena umbekanga umnangakho akalasipho sokubusa ngoba nxa sokuzavota ufaka ifiye kubantu uyathumba abantu uyachaya abantu ephosela abantu ukuthi bemvotele kumanje kuzeki khona laphana kusebenza abantwana babo uma laba lwani item yakhe iphelile umnangakho wambisele embiselela ama-election ka-2023 ngoba uyakwasika funwa ngabantu ifazi ehamba yathatha amaphepha kuzeki ukhumbule khona lokhu ukuthi yathatha amaphepha abantu baze bavota kusisa kwangukhona abanye bavota late ngenxa yokuthi yayikwazi ukuthi umnangakho wafeyafeya kawina ama-elections khathesi kunje liyethusela ama-MPs lithi lina kwawina bona umnangakho wadliwa abanyile
Studio 7 sanibonani bantu abadala sanibonani ihlobo nabangani hayi yabona kodwa ipolitiki nayo ikhohlisa nje abantu ayikho le ndaba yabantu laba abantu ezanupief bona bazicabanga ukuthi bona bodwa basele ngidina nje ilona othi yena obekhuluma izolo ntambama i-voice note yakhe iphume namhlanje kusena kuthiwa ngokuyilathi njani lokho uthi i-CCC iwester isikhathi sabantu bezimbabwe i-CCC ifuna ukulungisa ilizwe ibona abantu bezanupief abamosha isikhathi sabantu ibona nje abamoshela abantu isikhathi le nto yabo ayikho yonke le nto ekhuluma nje ukhuluma into ephuma emqondweni wakhe nje ukumosha isikhathi zethu thini singaphandle kwezwe lethu kunzima manje ukuthi sibuyele ekhaya ngoba sifuna ukuyohlala ekhaya anti sisebenzele emazweni lethu kodwa ababhizi bona basitshele ukuthi babuyenile wayini abayiwinile khona lama becabanga ngoba ayikho into abazoyenza nje kulale 5 years kuyahlala kuyohlala yonke le minyaka nje kuyasilandela bona hayi asazi basadla abantu kuthiwa yini ekudume amakhanda wabo nje vele kahle kahle
Studio 7 linjani basakaza bahle nabalaleli siyabonga singabantu bemathibelele nothi singabantu futhi belupane thina njengelupane asoze safa sa-entertaina izanu PF labalandeli bayo lokho vele angeke kwenzeke ngoba sifice abadala vele besenkangala since 1980 ilizwe lithathwa nanamhlanje ilizwe lisenkangala so asingeke sivumelane lakho ukuthi sitshele ukuthi lizwe lingaphansi kwama-sanctions ngenxa yalokho imigwaqo kayiluni yikuphi yikuphi esingathi kuliqiniso kulokho ngoba imigwaqo idingani ngama-sanctions ama-toll gates ayabhadalwa ithara iyalungiswa lapha ezimbabwe igraveli noma ngithi ilokhuzeni ko-davis granite laphana iquarry ikhona so wena ukususitshela ukuthi umgwaqo lisanctioniwe ngenxa yalokho imigwaqo kayilungi ngenxa yalokho abantu kabanathi manzi since 1980 thina lapha elubani asilazo izibhorane esingathi sazilungisela ihulumente yezanu so thina siyaqhubeka sithi vele sifuna uhulumende omutsha ozaqala ukulungisa izimpilo zabantu eseziruined for 40 something years so vele we don't bother uyagcotshwa kagcotshwa thina vele kabo sisebenzele ngalutho
Studio 7 injani hayi thina siyalibingelela ngegama lenkosi sibonge umsebenzi elisinika wona inhlelo elisipha zona imihla lamalanga dingalala lisenza njalo likhupha iqiniso lonke elisezimbabwe kulaba ababusa ngoganyavu abenza okwamandla abo kodwa inkosi ibabhekile langaze bethini kodwa linye ilanga kuphela labo kuzobathola bengathi bahlakaniphile bethumba abantu besenzani kodwa unkulunkulu nje one day lo mbhalo watsho wathi lingaphindiseli impindiseli ngiyami ngiyabonga ngingumcijo mkhwana
sanibonani sanibona njani Studio 7 mina ngilensolo kakhulu i-Christine ngiyayithanda kakhulu but the way e-week ngakhona angazi kule minyaka emingaki berojwa basebekwazi vele ukuthi kuyarigwa kwenziwani namanje kwenziwa same thing abale action abayithathayo bagcine bethule baphelele emoyeni kuyaceda abantu amandla ngoba bakwazi ukuthi okay singaze siyivote izarojwa layo ithule so iyusi yokuvota igcine ingasekho labantu bazaphelelwa ngamandla.
Ya mina nguThamson Sibande, hayi ababuhlungu le nto ukubana umnangako simbize upresident kulizwe lethu elalelwa buhlungu kangaka saphinda satshonelwa ngabantu. Wemnangakwa uke waye emathebeleni waxolisa abantu ukuthi wena wenzeni emathebeleni, sibulawele ubaba sabulawele umalume, njengamanje wosokuthiwa uwinile waye ukhetho lusemesenta lungaphushanga, aluphushanga nokhetho lolo ngoba ma kumenyezela kuma-radio kukhishwa lapha eziqinini akushiyona le nto eqondile lapha sovala yakho inkinga yakho nje inkinga yakho nje ngoba uyakwazi ukuthi wena waqeda ngabantu bakithi emathebeleni lokuluhlaza umnangabo.
Salubonani, salubonani lonke balaleli, salubonani. Hhayi siyabonga umnangagwe esegcotshiwe. Besicela ukuthi sike sibone ukuthi u-2 years lezi uyabe yenzeni le migwaqo le efile efana le enkayi ukuthi uzobe yenzile yini. Ife engayenzanga bafuna ukucotshwa laba bantu elizweni bangamasela, sike siboneni loku ngamakhansila kwangikhona lokho okumkhulumela elokhu ekuthi idife. Nasizibonela idoti siphila ngaphandle nakalanihlona egcotshwe ngabantu abathathu.
Ye, angibingelele ku-Studio 7, angibingelele ku-Studio 7. Mina engikhulumayo uDr. Mkhulu ngiqhamuka lekhesi ngokuzalwa ngokuhlala ngise-Johannesburg futhi yazi ngimaswabi ngezano-PF ngimaswabi ngomnangagwa obakithi laphela ilizwe lakithi. Hayi khona yazi ngimaswabi ngehluleka nokulala ngezano-PF ewini leyo ngimaswabi. Hayi abantu bakithi basazohlupheka ngendlela eyisimanga idlo ngumnangagwa ezigcoba amanye amazwe ngamgcobo ezigcobe kukhomba khona ukuthi lelizwe lisazoba nzima kakhulu. Ngimaswabi ngendlela ebesivote ngabe singabhekelelanga ukuthi izano-PF izowina. Hayi ngimaswabi, ngilele phezu kwengubo akulaleki ngezano-PF. Sizitshele ukuthi hayi kuzangena ujaha phela umfana omncane ozakwazi ukugijima elungisa ilizwe. Hayi ngimaswabi.
Studio 7 iyabingelela linjani basasazi nabalaleli kuzo zonke indawoni kuzo. Mina ngicabanga ukuba ngiphawule ngokhetho njengokuba bewukhethwa manje kuthiwa uwinile umnangagwa, akukho noyedwa abantu ababonakale sebejabula. Manje uvotelwe ngubani lowo muntu? Ngoba uba kungathiwa khona manje kuwine uChamisa, singabona iZimbabwe yonke iphakama, so pho-ke lowo muntu uvotelwe ngubani okungena abantu abajabulayo beselebrate ngoba bekufanele ukuba kubonakalisa ukuthi abantu bayamthanda lo muntu ngokuselebrate. Kodwa-ke akukho istedi kuba kubonakala abantu beselebrate ngaleyo ndlela, kubonakala amaphoyisa ehamba ezitaradeni emadolobheni esibamaningi okuvikela khona ukuthi khona abantu bengabhiyozi, abantu bengatshengiseli. So yonke le nto ibonisa nje kamhlophe ukuba nesiphofu naso siyabona ukuthi hayi akulona iqiniso akukho umuntu omthandayo.
Lawo ke bengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa abopha amagqwetha amabili abemele abalandeli bebandla le-CCC kade bethunjiwe batshaywa kabuhlungu bahlatshwa amajekiseni angaziwayo. Ibandla le-CCC lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo luphelele khonapho. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gande.